Ikhambulele endazilidinga umqeqetshi ngemva kokuba ube umqeqetshi walo uHendrikus Pieter de Jong oyisizalwane selizwe leNetherlands ethena usedlulela phambili ngemva kokusebenzela leli qembu okwenyanga ezine. Umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe utshele abephephandaba leThe Chronicle ukuthi usebexoxisane loHarrison njalo sekusele ukuba lumqeqetshi alobelane labo isivumelwano semsebenzi. Sixoxisane labalandeli beqembu leHighlanders ukuze sizwe imibono yabo phezu komqeqetshi omutsha, njalo iningi labo likhanya livumelana lesinqumo sokuba kuqhatshwe umqeqetshi ovela phandle. UThabani Sibanda uthi liyabe lenze kuhle iqembu leHighlanders nxa lingadinga umqeqetshi ovela phesheya kolwandle ngoba bona belolwazi olungcono kunabaqeqetshi bakuleli.
Ama-coaches ase-Europe bayazi umsebenzi wabo, bayakwazi ukuthi i-sportless esebhorese esile-science involved. Khonokho kubanikeza i-edge over ama-local coaches aseZimbabwe.
UStanley Mpofu uthi iqembu leBhozo lilakho ukuqhubekela phambili lidlala kuhle loba sekubuye umqeqetshi omutsha ngoba lilokhu lilabadlali abaningi abakade belidlalela nyakenye.
I-Highland ngayali idlala kuhle ngoba kuyabe kunama-player wona lawa kade evele khona, bona labo bazaqhubeka bedlala bewina bethaba amanye ama-team ngoba kuyabe ungatshintshanga ama-player. Into yabe itshintshile kuyabe kungu-coach and futhi kuyabe kubuye u-coach wakwelinye ilizwe.
Iningi labadlali beqembu le-Highlanders balokhu belezivumelwano zomsebenzi leqembu leli, njalo kabadluli abahlanu abadlali abalezivumelwano zomsebenzi esezifike emaphethelweni. UNoma Mguni uthi yena inkinga ngabaqeqetshi abasuka phesheya kolwandle yokuba bahola imali eningi kakhulu njalo abayiphiwa ingamadola asemelika.
O-coach baphandle babhadala imali eningi and imali zangkhona kube i-forex njalo. So masikhangela i-situation eku-Highlanders, i-club yona isiselile isikolodo eziningi and masizothatha futhi omunye coach from outside ingachiya i-club ilezinye izikolodo ezingenziyo. So I think ukuthatha like coach from within abalocal edist abangakhona ukubhadalwa nge-local currency kuyabe kungcono kakhulu.
Umqeqetshi otshiye umsebenzi uHendrikus Pieter de Jong uqhatshwe liqembu leHighlanders ngemva kokuba uMatinda Ndlovu etshiye umsebenzi wabuyela kweleBotswana watshiya iqembu liqeqetshwa nguMandla Mpofu. Bekungayisikho kwakuqala ukuba iqembu leHighlanders liqeqetshwa ngumqeqetshi ovela phesheya kolwandle njengoba eminyakeni edlileyo like laqhatsha abaqeqetshi ababalisa u-Eddie May kanye loBobby Clark, bona abathuthukise kakhulu indlela leli qembu ebelidlala ngayo. UHarris Senuke wasebenza njalo emazweni abalisa ele South Africa kanye leBotswana. Ngimele studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.